awusoze uthi wena siyekhulumisana umlota uye dingo wakho umuntu umnamlankuzi wena nkomo engingamaziyo mina ipoladi yenu le kanti wena nkomo wakwakubona ngapho ukuthi wena upase ugrade 7 mina ngipase uform 4 sesiya kugraduation wena igraduate nayo nabo form 4 inkokeli ezikupoladi zawina amavoti amangaki bala bameli bephalamende abangaki ephalamende so singaze sachayinza sifike umphini ake siyekele ukuqambelana amanga sithenga izulu lomhlaba wonke amanga ngoba amanga lakhangithi sesingaphi namhlanje kanti sithi lina abantu abasephalamende okuthiwa yibo abakuhulumente yibo abangazwananini yibo abantu okumele bakhulumisane nomlota
ngakho ngathiwaqalisa nini kutshani na ZANU-PF ne-MDC kambe kuyini ongayilenza ukuthi ligcine likhulumisana sibili kungelabo polati laba
into ngani le yindaba enzima babathule ekuthinini njengoba nasesikhethe umbuso sesidlule kuma-elections sibe sokhona yenza lokhu nalokhu angithi ukuthi singene ku-election after every five years siyabe sidinga ukuthi ngubani ozathaya isicathula egumeni manje ngasho kunjalo ukuthi ngemva kwama-elections esiyafuthe siba nezinye izinkulumo ukuthi loo ngindlule ngeso kufanele ukuthi ngihlale naphansi etafuleni kwathinthini angithi phela laphana ngiyina ngi-election ngingena ukuthi nami ngikhothele for the next 5 years bona ngabalungiselele ukuthi labo bangene nxa kungabuya le mina yokuya i-election upresident iphika nanga ukhuluma nabantu zonke izinto umama u-honorable Khumalo azizalisayo yizo phela izinto ofanele ngabe bayazifundisa bekukwenjani ezifunwa yiyona leyo injani yepoland ukuthi bazikhulumele kukhona ngane benabanye batho uma Khumalo ukuthi wena mtambalo kumbe wena uzibanibani lawe wena alinabantu thina yito esilabantu abantu besizwa sikhuluma sisetafuleni naliyana kodwa nxa singase sibe yithi thina esidaja ukuthi ubani loba nabafune ngababuye kufele phansi kulungiswe sobalethe imibono yabo sithuthukise ilizwe lezimbabwe
thabisani ncube fo kumele kwenziweni kwezinto kulungiswe konke okuhluphayo ezimbabwe
ama-political party lawa asazi ukuthi kumbe balwela for iy'khwama zabo kumbe balwela ini ngoba abantu ekhaya bafise iqiniso lisi and ayikho into ethembisa ebona ukuthi kukhona i-political parties ukuthi ilungise isimo esingakhona kungakhulumi ngaphandle lesinesilawala bengikhona khona njengamanje ukuthi kanti kunganjani ukuthi bona bebodwa ngoba uba kwinkomo zabo uzuyakhuluma but abasinikezi umhlahlandlela kwabona ezima-political party ukuthi kwenziwa ini way forward kumbe kubeka khona lapho sazi ukuthi nibrafisidala behlala phansi ukuthiwa kuyakhulunyiswana mara asibone into zwayo thina sivuthi makunje.